tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umsekeli womeli weMelika eZimbabwe uMnumzana Thomas Hastings namhlanje wethekelele indawo zesigabeni seMandebeleni lapho kuqhutshwa inhlelo eziphathiswa ngoncwedo lemali evela elizweni lakhe. Abenhlanganiso yezacross bathi ukuphiwa amalayisensi emisakazo yama-community radio station kuzanceda kakhulu ukusabalalisa ulwazi oluqakathekileyo ezigabeni. Iningi lithi ukukhwela kwentengo yokudla okugoqela impuphu, isinkwa lokunye okuthiyeneyo sokwenze impilo yabalukhuni ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ilizwe leMelika lithi uncedo lwemali eyalinika eleZimbabwe ethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umphathintambo obona ngezimali kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ebhajethi yomnyaka oyizayo ayisiyo. Lokho kuvezwe ngumnumzana Thomas Hastings, umsekeli womeli weMelika eZimbabwe, othi ilizwe lakhe lanika eleZimbabwe izigidi ezidlula amakhulu amathathu amadola, i-$330 million yenhlelo ezimbalwa lonyaka. Umnumzana Ncube ubikele idale lePhalamende ukuthi eleMelika lanika eleZimbabwe izigidi eziyi-253 lonyaka. Umnumzana Hastings uthi lokhu akusoqiniso ngoba baqhuba inhlelo ezigoqela olwe-US President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFA, ezokwabela abalambayo okudla, ezokunceda abantu abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho Cyclone Idai lokunye. Uthi kumele uhulumende weZimbabwe ahlolisise okwethulwe ngumnumzana Ncube okumele kubekwe emphakathini ngemfanelo.
We recently released the total amount of money that we gave in 2019. It was about $330 million. So that was a bit more than it was in the government's budget report, but that's the total amount. It includes our work through PEPFAR. It includes the work that we've provided this year for food relief, for people who are facing food insecurity because of the drought and other causes.
Imali esayinika uhulumende weZimbabwe ngo-2019 iyafika i-$330 million. Kutsho ukuthi leyi ekhithwe kubhajethi yalonyaka ayihambelani nalokhu esakunika uhulumende, ngoba lokhu esakwenzayo kuningi kakhulu, kugoqela iphefa le minye imisebenzi etshiyeneyo, njalo lokuthi sinika abantu ukudla kuloyokoma okumangalisayo okwenza ukuthi abantu bengatholi ukudla. Siyabanceda sibili endaweni eziningi, saphinda futhi sanceda Zimbabwe ngesikhathi kulezulu lesiphepho u-Cyclone Idai. Nxa sesikhangela sibona ngazani imali esayikhipha iningi sibili, i-$330 million.
And it also includes the assistance that was given to people who suffered the consequences of Cyclone Idai in March. So putting all those numbers together, it was over $330 million this year.
Engikunanzelelayo ukuthi nxa bebala imali zabo kumele phela bangakhohlwa ezinye inhlelo esazenzayo eZimbabwe. Ngingeke ngathi ukuthi kwenziwe ngabomo lokho, kodwa ke kumele likhulume phela logatsha lwezimali ukuthi kuzwakale ukuthi kambe amanombolo abo amenjani. Kodwa kumele ukuthi nxa bekukhangela konke lokhu bakhangele ngesakwenza kwezempilakahle, lezokudla kanye le-Cyclone Idai lokunye nje okumbalwa okuthiyeneyo. Kodwa sikubona imali esayikhiphayo yena leyo esikhuluma ngayo.
You have to talk to the Ministry of Finance about how they came up with those numbers.
Lapho besizwa ingcazelo kamnumzana Thomas Hastings, umsekeli weMelika eZimbabwe. Lo nguhulumende wesibili ophambana lokwethulwe ngumnumzana Ncube kubhajethi yomnyaka ozayo. ELeChina lalo lithi umnumzana Ncube wethule okungayisikho ngoncedo olwaphiwa ilizwe. Uthi imali eyanikwa eleZimbabwe ifika izigidi ezilikhulu lamashumi amathathu lanhlanu, 136 million, kodwa yena umnumzana Ncube wathi 3.6 million kuphela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko lwathembisa ukuhlolisisa umbiko weleChina. kasenelisanga ukukhuluma leziphatha amandla zikahulumende ngalolu daba. Ngoba umnumzana Nick Mangwana obona ukwethulwa kwembiko lomnumzana Mthuli Ncube umgcini ngcebo kahulumende bebengaphendula omakhala ekhukhwini. Ingcwethi kwezomnotho ezimele yodwa umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi kuyayangisa okwenziwa ngohulumende weZimbabwe.
Uhulumende wethu ukhanya into zenombolo vele zikhanya ngathi lobutsotsi phakathi ngoba amaChina lawo akhalakhala esithi uncedo lwabo losekelo lwabo alubhalwanga kuhle. Akusathembisi ukuthi inombolo zonke esihlala sizizwa esizizwayo labana le ntengo yemali inflation bathi khona kayisakhulunywa ayizakhulunywa ngomnyaka ozayo kanti nguhulumende onjani ohlala esenzo ezokufihla utsho ukuthi nguhulumende obulobugcili olobudlwangudlwangu olobutsotsi hhathi akulunganga izinukazi yenzwe ngendlela elongileyo.
Kodwa wena ubona ngazani kwenziwa kweni Ngwenya ukuthi babike imali engasiyo?
Phela yiphela ngesikhiwa sithi khona i-inefficiency kungathi umsebenzi. Angiboni ukuthi yena nxa kutho ukuthi imali zakhona nxa zizakala ezindaweni ezithiyeneyo kasifikele endaweni yodwa ngaye imali lezi zifikele esiphaleni sikahulumente esisodwa ngaye amanobulo akhona kaphambaniseki kutho ukuthi kule ndlela eziningi ezifika ngazo imali yakhona abangakwazi ukuthi bazibaleka kuhle zikungazi umsebenzi yikho ilizwe lethu likhanya livuza likhula lilimele.
Kodwa ngenxa uhulumende engalungisa khonokho kuyabe kusitshoni kuyabe kungasuzokumnyangisa uhulumende weZimbabwe?
Ah, phela sisitsho ngokuthi nxa phela umuntu elenhloni abanye phela abantu engabanahloni.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Abenhlanganiso ezimela amalungelo okwethulelwa ukuya kokazulu imbiko lolwazi oluqhakathekileyo bathi ukuphiwa amalayisensi kwaba kumsebenzi wemsakazo yezigaba ama-community radio stations kuzanceda kakhulu ukusabalalisa ulwazi oluqhakathekileyo kunhlala kahle yabantu olufana lokulimukisana ngengozi eziyabe zisesigabeni. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqwe ngabenhlanganiso yabakhankasela ukukhulwa kwamagagasi ukuze kube le misakazo yezigaba eyeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, umholi walenhlanganiso unkosikazi Vivian Mararajangaja uthe uhulumende kumele azwisise ukuqakatheka kwemisakazo ngoba iluncedo kunhlala kahle kaZulu.
Kwanise ukwenzani ukwenza ukuthi bezivikele kuma effects ama cyclones kuma kumbe ama events esikhuluma ngesikhiwa sithi disaster mitigation and preparedness. So ama community radios enganceda sibili ngokunika ama communities information e disaster mitigation and preparedness.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi siphathisa ngenxube wenhlanganiso yentebe community radio initiative yona engiye inhlanganiso ezimele ukuphiwa imvume yokusakaza nguhulumende.
Sibona ngazani i community radio yentebe ingaba license kungasinceda kakhulu kumana shwa disasters ikakhulu abantu abamane sebenxasi bekwazi ukuthola ulwazi ngoba kunje nje abantu abaningi abalakho abalayo information ukuthi umkhathi uminjani. So nxa kunama community radio abantu bazakwazi ukuthi ngalesi sikhathi bengayenza lokho lama natural disasters abantu bazakwazi ukuthi bangazivikela kanjani ngamanye into be community radio ngoba yikho okuqakathekileyo kakhulu masikhanye lokho asiyenza abantu babe lempilo engcono.
Ekhuluma emhlanganweni munye umgcinisalo wohlangothi lukahulumende olulawula umsebenzi wokusakaza ole broadcasting authority of Zimbabwe Buzz umnumzana Charles Banda uveze ukuba imisakazo ilakho ukuphiwa imvume yokusakaza kodwa baqakathekisa imisakazo enelisa ukuzimela yodwa.
But in most cases the problem is maybe you yourself, you don't have the fund.
Udubo esilalo ngolokuthi lina ngokwenu alila mali. Funa ukuthi abantu abalinika imali bavumele lokho okusemthethweni ozasipha imsakazo yezigaba.
Umsakazo oludumo oseleminyaka eminingi esezinkundleni zokuqondisa ukwethulwa kwezindaba uJohn Masuku uvumelana noSibanda ethi imisakazo le yezigaba kumele izimisele ukudinga usekelo lwemali ezigabeni hashi phandle.
Uhulumende aphathise imisakazo le etshiyeneyo ukwenzela ukuthi yenelise ukuqaliswa. Kodwa-ke okunye engikunanzelelayo ukuthi labantu abasezabelweni ezijiyeneyo abaningi sebajayela ukuthi bazakhongozelwa ezandleni bengaziphandeli bengazidingeli. Ufisa ukuthi eminye imisakazo itshoyo wena ukuthi siyavalwa imisakazo esendaweni elemfuyo eningi endaweni elezilimo eziningi. Akumelanga kube njalo. Abantu kumele bafundiswe babe nengqondo yokuthi labo bazenzele izinto zabo. Yebo kambe uhulumende lezinye inhlanganiso zingaphathisa, kodwa esangakunanzelelayo kakhulu yokuthi abantu bafuna nje kuphela ukuthi babe beniwa bekhongozela.
EleZimbabwe alikabe le misakazo yezigaba selokho lathola uzibuse ngenxa yokwesaba kukahulumende ukuba limisakazo yenza kube lula ukuthi aginqulwe ngamabandla aphikisayo. Abakhanyasela ukuba iguqule imithetho evimba ukukhululwa kwamagagasi nguhulumende bephansi kwenhlanganiso yezakras bathi lokhu kwenza kube nzima ukuba izakhamuzi zithole imibiko masinyane. Uhulumende uthi kwalesi sizathu wasungula uhlangothi lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuba luncede ekuphiweni kwale imisakazo yezigaba amalayisensi ukuze abantu benelise ukukhuluma ngendimi abakhuleke ukukhuluma ngazo. UZulu ubheke ngelihlo lokhozi uhlangothi lwe-Buzz ukuba luzenelisa na ukupha inhlangothi ezizimeleyo zodwa imvumo yokusakaza njengoba iminyaka esiminingi kungakwenzakali lokhu. Ngimele isitho 7 seharare ngingu-Gibson Bebe.
Yebo, Thwakazo muhle, Zimbabwe muhle, okhulumayo ngu-Mike Hobe. Kungolwesibili kunjenje asidibaneni kuhlelo lwabatsha olwe-Big Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuvimba ukuthelelanwa kwegciwane lengculaza kwabasakhulayo ngalinyanga kampalakazi yokuqinisa umkankaso wokulimukisa uZulu emhlabeni jikelele ngaleli gciwane elibangela ingculaza ele-HIV/AIDS. Abatsha balalulwazi olweneleyo na lokuzivikela ukuthelelwa leli gciwane. Bayalandela na indlela zonke abazichetshiswayo. Abafisa ukungena kuhlelo, thumelani umlayezo lo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Umsekeli womeli wemelika eZimbabwe umnumzana Thomas Hastings lamhlanje wethekelele indawo zesigabeni seMandebeleni lapho kuqhutshwa inhlelo eziphathisa uncedo lwemali evela elizweni lakhe phansi kwesikhwama sePresidency Emergency Plan for AIDS Relief PAFA. Hastings wethekelele isibhedlela esigoqela esigodini District Hospital lempilo kobulawayo. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Ekhuluma kusehlakalo sokwethekelela esibhedlela esigodini, uHastings uthe kuyajabulisa ukubona imitshina yakulezi insuku isetshenziswa lemidala ekwelapheni abantu abaphila legciwane lengculaza, njalo ikuzinga lokulandela iziqondiso zamazwe womhlaba zokuphathwa kwabaphila lalesi simo. Umqondisi esibhedlela seEsigodini District Hospital uDokotela Clopas Kira Makonese uchasisa ukusebenza kwemitshina abalayo kulesi sibhedlela yokugcina imbali yezigulane.
Sekubuya uhlelo olwe EHR ithiwa i-electronic health record. Khathesi asisafuna amaphepha amaningi. Ibizo lakho lingabhalwa esibhedlela, wena uzaphonga ukuthi uzabuya next time uphonga ukukhuluma ibizo lakho kukhona ku-system, konke sokuphakathi lathi kuzasincedisa ukuthi isikhathi ozasiqeda esibhedlela siphonga ukubhala sizaba sisilutshwane.
Umongikazi omkhulu esigodini District Hospital unkosikazi Mavis Nyoni yena uchasisa ngokusebenza kohlelo lokuphathwa kwabantu abazohlolwa okwakuqala labavele sebephila legciwane lengculaza.
Kuyasinceda kakhulu ukuthi lapho abavela khona yithi siyayenelisa ukuthi siphumele inhlelo zokuthi singafinyelela khona ngale. Sizama ukuthi sifundise abantu ngokuthi batshintshe njani indlela abaphila ngayo lokuthi sibatshele inhlelo ezingabancedisa ukuthi igciwane lingehliswa njani. Ngoba within i-district yethu as we speak, kule voluntary male medical circumcision, and we have teams that go around kuma clinics, they mobilize abantu abanye babe based kuma clinics at enqayo for a whole week, abantu bebe bebuya bezokwenza circumcision. That's another intervention to prevent the spread of HIV infection, especially those who are negative.
U-Chief Medical Laboratory Scientist eMpilo Central Hospital, uMnumzana Abel Waldman, uthi imitshina abayitholayo yakulezi insuku iyabanceda ukupima ukuba igcikwane liyisilinganiso esingakanani egazini lomuntu.
Iyanceda kuyenza ama-viral load test akhangele ukuthi i-HIV ikhule emzimbeni okunganani. Iyatshengisa ukuthi umuntu i-treatment iyasebenza kumbe kayisebenzi. Met North, South, Lower City, labase Mashonaland West, ma sebekhulele umsebenzi bayaletha lapha. Siyenza the most in the country. Kulezinye izinto ezihluphayo kwesinye isikhathi i-power iyahlupha, inga-affect umsebenzi, ukucitshwa kwamanzi, zezinye izinto esebenzisa amakhompyutha ma engaphangisi iyaphuzisa umsebenzi ukuthi uphumise ama-results.
Uhulumende weMelika usesebenzise ibhiliyoni yamadola eMelika ekuncediseni uhlelo lokusebenzisa imitshina yakulezi insuku ukugcina imbali yezigulane ezibhedlela kanye lokuhambisa imibiko yenhlelo yezempilakahle ezibhedlela ezedlula amashumi ayisitshiyangalombili i-83 ezweni. Ngaphandle kwemitshina emitsha eyafakwa esibhedlela seMpilo Central Hospital koBulawayo, lelo lizwe seliphathise kunhlelo ezimbalwa ezigoqela ukuhlolwa kwegazi labantu ukuba bazi isimo sokuthi banegcikwane kumbe hatshi, abangaba zinkulungwane ezilitshumi lambili ngelanga ezigabeni zeMathebeleland North, South, Bulawayo, Midlands leMashonaland West. Iziphathamandla zeMpilo Central Hospital lesigodini District Hospital babonye uhlelo lwePEPFA bethi lwenza umsebenzi wokuphathisa abaphila legcikwane lengculaza ubelula, njalo igwanda lelupane isiza kuba lemitshina yayo yodwa yokuhlola leli gcikwane. Ngimela iStudio 7 ngisesigodini, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singakayi esigabeni esilandelayo, othi sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Isigodlo sikamongameli weMelika ise-White House sethule umbiko othi kasisoze safa ubufakazi kukomithi edalela ephalamende yezemthetho lapho kuhlaziya udaba lokuthi engasuswa esikhundleni na umongameli Donald Trump nge-impeachment. Umomo womkhathi ongamanga kuhle ubangele ukuvalwa kwezikolo lokungahambi kwendizamtshina ezigabeni eziningi ezisenyakatho ngokuya ngempumalanga yeMelika ngemva kokuna kwangqwaqwane wesnow esiningi. Kubikwa kulimale kakhulu abantu abalitshumi ngemva kwesihlakalo sokudutshulwa kwenkundla ebidlalelwa umdlalo webhola leMelika football eNew Orleans esigabeni seLouisiana ngomgqibelo. Iningi lithi ukukhuphuka kwentengo yokudla okugoqela impuphu, isinkwa lokunye okuthiyeneyo sokubangele ukuthi impilo yabantu ibe lukhuni ngamandla. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intengo yempuphu ikhwele kumaviki ambalwa edluleyo yaya ku-$100 i-10 kg, njalo i-20 kg yona ibiza i-$185. isinkwa sona sikhuphuke ngempela viki sisuka ku $14 ilofu eyodwa saya ku $18. Abasola umbuso wezano PF bathi lokhu kuveza ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa udokotela Nkululeko Sibanda uthi ezombusazwe ezingamanga kuhle elizweni yizo ezixotsha abatshali bezimali. Ngokunjalo uthi uMnangagwa kumele avume ukukhulumisana nalo Chamisa bahlale phansi.
Okuqhaphekileyo okokuqala mpelampela ukuthi silungisise udaba lombusazwe ukuthi kathi ilizwe likhokhelwa kanjani. Sifuna ukuthi iy'nkulumo ziphumise ukuhlonipha umthetho ngoba yikho kuzakwenza ukuthi okokuqala ufuna ukwenziwa nxa sifuna ukulungisa ezomkhonomi.
Ilunga lezanu PF umnumzana Malaki Nkomo uthi ngempela kumele uMnangagwa loChamisa bakhulumisane. Kodwa uthi uChamisa kumele angene kunkulumo ezivele zikhona phakathi kukaMnangagwa lamabandla aphikisayo amancane.
Kabavume ukuthi uhlaleni phansi, babuye uhlale phansi etafuleni. Uma ungameli munye nje, ulungisise uma benamacebo ngabantu nawo amacebo abalayo. Kodwa into engiyalayo mina lapha ukuthi kube labantu abazenze ngathiwa bona kukhona kwenye ilizwe kumbe kwenye iplanet abavele khona okuthi bona bahloliwe bangcono kakhulu ekubuseni baqualifyile ukuthi bona bazabusa abantu.
Uhulumende wakwele South Africa kumaviki asanda kwedlula uthe ukudilika komnotho weZimbabwe kubangelwa yikudonselana okukhona kwezombusazwe. Ngakho uthe kumele amabandla akhulumisane kulungiswe umnotho. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi uvumelana lalinkuthazo.
Into eqakatheke kakhulu ukubana abakhokheli bombusazwe kocela umnumzana uNelson Chamisa lomnumzana uEmmerson Mnangagwa ukubana bakhulumisane ukuze indaba le ilungiswe.
Unkomo uthi inkulumo lezi kumele zenziwe ngokuphangisa ukuze kuqedwe ubunzima uZulu abhekane labo.
Abaningi nje ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili imali abeyihola iyabe isiphelile ngoba izinto ziyadula, amafutha opetrol kuyaswelakala. So ngezomkonomi sibili izinto zimi kubi kakhulu.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald kunsukwana ezedlule ukuthi kabasoze bavume abakwamanye amazwe bengenela kudaba lweZimbabwe. Sebuze ilunga lezanu PF njalo umnumzana Malaki Nkomo ukuthi njengoba uChamisa esala ukungena kunkulumo ezikhona phakathi kukaMnangagwa lamabandla amancane, kungani uMnangagwa engavumi ukukhulumisana loChamisa eceleni?
Hayi, awungeke uvume ngendlela ukuthi phela umbuso ukubanda lezanu PF njalo nje onguye ongekho emandleni laphana ngavumeni ukuthi atshelwe umuntu osemandleni ukuthi akusetshenzwe njani.
UChamisa laye ngakolunye uhlangothi uthi uzimisele ukuhlala phansi loMnangagwa bebabili hatshi ukuthi angene kunkulumo zePollard. Sibuze isikhulumeli sakhe uDokotela Sibanda ukuthi kungani uChamisa laye engavumi kuphela ukuhlangana loMnangagwa kungela migoqo.
Ukhiphe yonke imigoqo ngiyowaqalayo ukubiza umnumzana uMnangagwa ukuthi abuye etafuleni kukhuluywe ngedaba lokuthi umkhono molungisiswe uzulukazi weZimbabwe aphephe ebuzimeni obukhulu. Kodwa uMnangagwa uzwakala esala uthi yena hayi kufuna ukuthi kuqale kuthiwe yena wawina ama-elections.
Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi umnotho weZimbabwe uzancipha ngesilinganiso sokuyisikhombisa ekhulwini lonyaka i-7.2%. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Ngesikhathi kusenziwa umkhankaso wokunanza amalanga alitshumi lasithupha wokwenqabela udlakela ikakhulu oluqondiswe kwabesifazana kanye labantwana. Abanye omama abeZimbabwe kwele Botswana bathi abangaphandle kwelizwe labo babhekana lobunzima kulolu daba lokuhlukuluzwa. Intathe izindaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseCabron.
Umkhankaso wokwenqabela udlakela emulini owe 16 days activism against gender-based violence usungulwa kulokukhathazeka ngokumemetheka kokuhlukuluzwa kwabesifazane ikakhulu udubo lokudlwengula. Ele Botswana libhekene kakhulu lodubo labesilisa ababulala abesifazane kakhulu ababe bethandana labo. Umongale Meli Mukhwetsi Masisi uthi uqakathekile ukuthi ilizwe lakhe lilwisane lokumemetheka kokuhlukuluzwa kwabesifazane ngazo zonke indlela.
As a nation,
njengelizwe asingeke sake savika ukuthi udlakela kubomama sebeqhelelwa ngena kuzo zonke indawo zesizwe.
Abanye omama abafana lonkosikazi Emil Dube bathi ukuba ngowesifazane phandle kwelizwe ikakhulu lapho uchiye usekelo olufana lolemuli emuva kulukhuni.
Omama babhekana lazo zonke indlela abahlukuluzwa ngazo, njalo kuba nzima uma ungaphandle kwelizwe. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi noma kulokuhlukunyezwa akula lapho ongaya cebela khona.
Unkosazana Sindiso Sibanda uthi omama kunengi ababhekane lakho imihla ngemihla ekakhulu kulezi nsuku sekuqonge amacala okudlungulwa kwabesifazane.
Thina singabantu abangomama kulezi nsuku asifeel safe kuZulu uma sihamba kumbe uma sisendaweni ezinye nje, ngoba kulezi nsuku kulama rape cases amaningi, kulama cases amaningi abomama bebulawa ngabantu besilisa, kusenza singafili safe.
Uthi okunye okusinda omama ikuhlukumezeka emoyeni okufana lokuthi obaba bebalekele imizi bechiye omama bebhekane lomlando wokondla lokusekela imuli.
So uzathola ukuthi thina singomama sithwele nzima ngoba emotionally kuya abuse your emotions, your everyday life. Ukuthi wena ungumama kuyamele ubhadale school fees, kuyamele uthenge ukudla, kuyamele ubhadale irent, kuyamele ubone ukuthi abantwana ba right ngazo zonke izikhathi.
Owesilisa ohlala eHabron umnumzana Mthabisi Ndlovu uthi yena njengobaba olomuzi uyazwisisa inkinga omama ikakhulu abaphuma phandle kwelizwe ukuyaziphilisa ababhekane lazo. Uthi kuqakathekile ukuthi obaba baqale ukuzinuka amakhwapha ngezenzo ezihlukuluza omama kungaba esenyameni kumbe emoyeni.
Uma sikhuluma nge-abuse asikhulumi nge-physical abuse kuphela, kule emotional abuse njalo. Singobaba kumele sizinuke amakhwapha sizibuze ukuthi what role do we play kuphathisene omama ukuthi baphile bengelavalo ngokungenziwa ngumuntu wesilisa empilweni yabo okungaphazamisa impila kahle yabo.
Ele Botswana lilenani eliphezulu labesifazane abadlungulayo, njalo amacala abesilisa ababulana izithandwa zabo aya eqonga. Lokhu kudala ukuthi omama ukugoqela abavela kwamanye amazwe afana leZimbabwe bengahlaliseki ngesimo phezu kwempila kahle lenhlala kahle yabo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ngakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Umsekeli womeli weMelika eZimbabwe umnumzana Thomas Hastings namhlanje wethekelele indawo ezigabeni zemathebeleleni lapho kuqhutshwa inhlelo ngemali ezivela kulelo lizwe. Siluqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.